siyananzelela ukuthi inani elabantu asebehlatshiwe liphansi eselihlatshwe ngabantu uhulumende ubetholile le injection ezingani ziningi impijana ebezingakwanisa ukuthi zihlabe abantu abathe xaxa kodwa khona abalutshwana asebehlatshiwe ngenxa yokuthi njengoba sayenza sicubungula sibuza abantu ukuthi bangayithatha yini injection kumbe bayesaba kodwa sananzelela ukuthi 75% iyesaba ngabe khona oko kuqakathekile ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi uhulumende nxa esiya phambili ngeprogram leyi yokuthi kuhlatshwe abantu kuyamele siqale silungise khonokho ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine okwesibili kusetshenzwe kubanjane lamabandla ukwenzela ukuthi amakholwa kumbe ngathi amakristu bazwisise ukuthi le vaccine yinto empila kahle awuhambelani lalokho abantu abakubalayo kusambulelo okuthwana kuzaba le nombolo 666 abaningi babanjayo kwesaba khonokho khuluma nilandelela esakufumanayo sibuza abantu ukuthi indaba esesaba ukuthatha injection ikanti njalo enye into eqakathekileyo yukuthi inkokheli ziyabe zikhona zikhanye zithatha le injection ukuze abantu bebe legunya ukuthi hayi nxa inkokheli eziningi zithatha injection le kusho ukuthi ayibiloto njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayesaba ngenxa yokuthi injection ivela eChina
bakhona asebesithi bona ijekiseni le evela eChina ingcono kulamanye wena ukubona njani nxa siqathanisa amajekiseni wona lawo
injection zeChina abantu abazesabayo nxa sinanzelela siyabona ukuthi iChina yona ngokwayo iyaqalisa ukuba lalo mkhuhlane we-COVID-19 njalo nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi le nombolo zabantu abagulayo khona ngale yebo yebe ngabe befihla kodwa ziyakhanya ukuthi zintuthwana kutho ukuthi babe lolwazi phambilini komuntu wonke ngalo mkhuhlane njalo siyananzelela ukuthi bona beChina sebesibazi ingcwethi ezintweni zokwelapha abantu ngakho-ke mina ngokubona kwami ngibona ngani vaccine iyabe ifanana lamanye njalo sizwile ukuthi basebenzisa indlela ezindala ezokuyilungisa evele zisaziwa ikanti la amanye ama-vaccine asebenzisa indlela ezintsha abantu ababengalaqinisa ukuthi hawu nxa sokudlula iminyaka emihlanu kuzaba njani ikanti siyanazela ukuthi le ivele abantu sebekwazi ukuthi nxa wenze ngale ndlela uyilungise ngale ndlela kuba kunje sifuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi hayi wona vele ama-vaccine nxa sikhangela ubungcwethi osobukhona lolwazi osolukhona ezintweni zokwelapha abantu mbona ngani umhlaba sowaphitha waya phambili kakhulu kwenze isikhathi okwakuthatha khona iminyaka eminingi kwenzela ukuthi benzele ivaccine ngenxa yemthini esikhona lolwazi osolukhona sokubathatha isikhathi esindlutshwana ngakho abantu kumele bakunanzelele konke khonokho.